sifuna ukuthi umnotho usebenze kahle kahle. Ayikhona into lezi sizibona lapha ezenzakala eZimbabwe kathesi. Akula policy yomnotho ezwakalayo kathesi. Sifuna ukuthi iZimbabwe iba lama relations amahle lamanye amazwe.
Kungenziwani pho ukuthi likwenze khonokhu njengoba amabandla aphikisa ibandla lezanu PF engabambananga? Kanye limaqamqamu kulabanye lapha, abanye ngale, abanye lingahlangana labanye yini ukwenza ukuthi likhiphe izanu PF embusweni?
Ye, yinto enhle kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo abambane njalo balwise i-system le. Anjo, yinto enhle kakhulu. Kodwa ke silamabandla who has been in this nesikhathi eside kakhulu njalo ngoba lama problems, ama challenges amaningi civil, right? Ubuqamqamu lo ayiso into enhle civil khona ukuthi yakubona. Kodwa ke kuzaphela, amabandla azabambana, into enhle kakhulu. Kungasokubambana ukuthi sibe ibandla elilodwa, sizabambanya namanye ama opposition parties ukuthi silwise, sivela ama directions achiyeneyo silisa i-enemy le.
Ye, kodwa ubonangazani kungathatha isikhathi esinganani ukuthi likwenze khonokho?
Angikholwa ukuthi kuzathatha isikhathi esiningi mina, angikholwa. Ancho liyakwazi ukuthi ngikhuluma nje sokathesi kulama meetings amaningi, kulama platforms ayenziweyo ukuthi amabandla aphikisayo akhulumisane ukuthi alisizane PF. Ya, ku-right khonokho lathi sikhona khonapha. So akula sikhathi eside lapha singatholanga i-solution yokuthi iZanu PF ingasuswa njani.
Kodwa ke nxa selikhangele ezokubusa khonapho ukuthi lamhla lingakhethwa kuthiwa Transform Zimbabwe selisembusweni, kambe lingakwenza kuphumelele nge-100 days kumbe ngithi ngamalanga ayi-100 lisembusweni, kungabe kuyini?
Siza introduce economic policy enhle ekhona leyi ekhona kathesi. Sizabuyisa i-economic policy that is feasible.
Lina lilayo yini lokho kuthiwa ugwalo olujulileyo olwe-blueprint yenu olokuguqula umnotho?
Silayo. It was viable business, growing economy. For you to have a viable business, you need a very conducive environment.
Awuyicasise ngesintu khonapho ngesiNdebele.
I-conducive environment lay. Yiyo ezenza ukuthi ama-businessmen lawo athabe uku-investa elizweni lethu.
Ye, nxa sisikhangela ke khonokho okukhuluma ngakho kulo hlelo lokwabela uZulu amashezi amakampani emazweni, kambe lina likubona njani khonokho?
Into ehlekisayo sibili, nxa sikubona sikukhangele kathesi khonokho okwenzakala lapha eZimbabwe, i-indigenization kumele yibe into eya-encourage abantu ukuthi ba-investe, abantwana bethu lapha thina amaZimbabweans ukuthi si-investe. I-indigenization ayisokuthathela abantu ama-business people ama-companies abo, hayi ayiso-indigenization naleleyo, kuloko kuntshontsha